Umnumzana Msoni uveze lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba lapho echasisa ngomhlangano omkhulu wezamabhizimusi ozakwenzelwa elizweni lakhe ngenyanga kaMbimbitho oweRwanda Zimbabwe Trade and Investment Conference.
The Corruption Perception Index ranks Rwanda as one of the least corrupt countries on the African continent. There is high efficiency in service delivery, and Rwanda is top on the continent when it comes to the World Bank ease of doing business ranking. A business can be registered within 6 hours, while a bank account can be opened within less than an hour.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Japhet Moyo, uthe leZimbabwe lisadlala amandlwane kwezokulwisana nenkohlakalo.
Babalekile abamabhizinisi, babalekile sibili, babalekiswa ke izinqumo esizithathayo njengelizwe. Kuba lukhuni sibili kuwo wonke umuntu okubhizinisi nxa uzavuke ekuseni utshelwa ukuthi umthetho usutshintshile. Umthetho utshintshwa nje ungabuzwa ngabantu. Umthetho ungatshintshwa kumbe lidale. Uzwa kuthiwa iSupreme Court isiqume yathi uzibuze lokuthi kuvelela kuphi, kuya ngaphi, ungatholi impendulo. Uzwe kuthiwa iCabinet isidecide lokhu lalokhu, abantu bengabuzwanga.
Kodwa umsekeli womphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe, umnumzana David Msabayana, uthi akusiqiniso ukuba njengohulumende abazimiselanga ukulwisana loduko lwenkohlakalo.
If we think our legal processes are too laborious or are too long, then it is upon us as citizens to put constitutional amendments so that we expedite issues around corruption. But as for in terms of the amounts of work, you know, the government saying there's zero tolerance to corruption, and they've been set up courts around the country to expedite issues around corruption.
Umnumzana Malvin Daka wenhlanganisweni yeWange Urban Arts Association uthe udingekayo eZimbabwe yikuthi uZulu afundiswe ngokuphathelene lobukhokheli uqobo.
So thina sakhetha ukusebenzela eWange Rural. Lapha esizangena khona sifundise abantu pertaining ama-issues of resource governance. Sifundise abantu ngezomnotho ukuthi abantu be-understand ukuthi nxa sikhuma ngomnotho sasikhangele at local level ukuthi silani thina, vele siyayazi yini i-value yenotho ekhona eWange yini. So thina njenge-organization sizangena sifundise abantu, even the constitution sizabafundisa abantu so that at least bebekwazi ukuthi konke sikukhulumayo, konke sikwenzayo sisekelwa yi-constitution eZimbabwe esayivumelana ngo-2013.
Emizameni yokulwisana lenkohlakalo, abebandla eliphikisayo ele-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi sebabumba ikomiti eqondisa lomsebenzi eye-Integrity and Accountability Committee. Omunye wamalunga akule komiti oyingcitshi yokulondolozwa kwemali, uNkosazana Duduzile Nyirongo, ulandisa kabanzi ukuba bazowuqhuba njani lowo msebenzi.
So sifuna ukuthi sike sifuna ukuthi lokho babakwenzayo khona bakwenza kuhle, bakwenza ngomoya omuhle, bengatshontshela abantu, bengatshontshela imuli yeZimbabwe. So yikho sifuna ukuthi sizame ukudinga ukuthi bayenze into zabo kahle yini, amathenda, ama-contract bakuhambisa njani, ngoba sifuna ukuthi izinto zibe zihamba kuhle. Sifuna ukuthi kube ne-culture yokuthi izinto zihamba nge-integrity, zihamba nge-accountability.
Kunsukwana isanda kwedlula abe-commission ebona ngomsebenzi wokulwisana lezenkohlakalo eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, baveze ukukhathazeka ngokwenzakalayo lapho bona sebevumbulule umkhuba wenkohlakalo oqhutshwa ngabasezikhundleni zaphezulu egoqela ibandla elibusayo eleZANU-PF lakuhulumende, kodwa baphange bakhululwe ngabomthetho bengathonisiswanga loba ukujeziswa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.